Ilanga leli eqinisweni lilanga elingala meaning uku ona umuntu o exemplary kuqakathekile to say this person if abantu abatha bengamemulator abantu abanjengabunkomo abantu abasebenzele isizwe abangalagazi ezandli kodwa lelilanga lilanga elinga elivi ebantwini bezimbabwe ngoba luba buchebu lelilizwe wayenza igenocide kunengokubi akwenzileyo kodwa lilanga elifuqwe ngabantu abathanda abenkohlakalo njalo ilanga leli ungalikhangela lifakwe ngemva kokubana sebemfuqile esihlalweni isizathu kuyikuzama kunjani kuyikuzama ukuthi bemaphize ngoba ngendlela ababemkhiphe ngayo yiyo kuphela into esingathini bamlokho bamonela yona but eqinisweni sibili to the nation and abantu bonke lilanga elingatsho lutho siyomuntu ongathiwa khona khona hayi must be emulated ngabe kuthiwa khona khona ngonkomo ngabe kuthiyeni
ngokubona kwakho lokhu okwenziwayo akusoze na kube lomthelela wokuthi omunye oyabe ebusa laye afune ukuthi kube lelanga eliyisikhumbuzo sakhe
21st February lilanga elazalwa ubaba owaqeda abantu lilanga elazalwa ubaba obuthiye ebulele umnotho welizwe lilanga lokababa obetraye iliberation narrative so mbona ngazathi abantu abamonayo ababe ngekho sincere ngoba kwakufuze kungabi yinto eyenziwa yiparty but kwakufuze ukuthi kukhangele ukuthi amaZimbabweans as interested party bavumelana lakho yini angikholwa ukuthi amaZimbabweans uma ayenikwe lelo thuba lokuthi be decide ukuthi kuyavuma yini babezavumelana lakho engazaka ipaseleyo test yakho ngoba ukuthi kuthiwe youth day siyakwazi ukuthi hayi kwaku-onwa bani so mbona ngazathi ngabe mbenithiwa kwaku-onwa umuntu njengomuyi unkomo abantu bezimbabwe they are all aggrieved ukuthi wakhulula ilizwe akazange wachitha igazi labantu bezimbabwe wele njongo yokuthi abantu abamnyama labantu abamhlophe bephile ndawonye njalo bethuthuke ngokufana nayo kodwa lowo upromote i-corruption wapromota i-tribalism wakupromota nje yonke into embi engayisiyo eyabantu abansundu ababeyikhangelele ispecial abahambe emtini hhayi asilolanga esingathi lile miningi kumaZimbabweans lile miningi ezigebengene ngoba abagcina belipasisa ukuthi kube yi-public holiday babe sebeyilaba abamfuqa esihlalweni bezama ukuthi bengani bamthoba amanxeba benze ngani bayamthanda kodwa hhayi eqinisweni kwabatha ambone singathi khona khona bekufunde kulwana ubaba ngoba kasiyomtola imbali enhle.